akula lutho solungile le parliament wakathesi so nxa sikukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthi ngesingizi yi-ESA manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle ukwenzela ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imbono kumbe inkulumo zabanye abantu ngoba anti phela le it's a democracy idemokrasi isho khonoko phela ulona abanye bazabona ngenye indlela abanye bebone ngenye indlela oqabe kuleyo ukuthi ona nxa sibona ngendlela zolezi ezijiyeneyo masingalwi asivumele into omunye lawo uyafaka umbono wakhe omunye afaka wakhe umbono umbono ozancinta eminye imbono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkona lonalolu so mina kangiboni ukuthi kona kule sizathu sokwethuka kumbe sokuphanika ngesingizi imizamo le yenziwa ngabanye bethu abafuna ukushova khonokwana ubone laba abanye sebenze besethuka ngize ngabona le video abaye bengantu asebengene estridini besibetshaya itoyito idale lephalamende livaliwe into abuya ephalamende kathi pho-ke kuyini osekusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini
ye kodwa siyabona phela angisakwazi ukuthi lo golide laye kulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli kanti yindaba abantu beloko zithi hhayi nangakakangene kangene kugolide ezihlaleleni
ye isifiso vele akuna muntu ongenasifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele ambition yena leyo nami ngithemba ngilayo le ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlubilini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo babunkomo abasalibusanga kodwa-ke yonke into ihamba ngento lyane esithi i-majority rule nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabe usungubani oza kuphikisa thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona lawe somele ugoqa umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena lawe yabonjani yabo kufundile so into zonke zilesikhathi unkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi
yes ngathi ungabuya ephalamende khonokho wena uzakubamba njani
hayi lokwana-ke andabona sokuphakathi kwami nomlimi wami akuse yinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni okusala nje ukuthi wena njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi yakuvuma babaye ngendlela ezijiyeneyo babisa izinto zabo ngendlela ezijiyeneyo okuqakathekileyo mfundi ngu-emphasize khonapha yikuthi awungasibangeli ukuthi silwe sixabane sicele singasabonani njengofowabo lo mfowabo ngenxa yokuthi mina sengibone ngenye indlela lo sebone ngenye indlela.